So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Yazi ukuthi lapha sibe khona ngumuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu. Nga engase agobe egobela imithetho yezanu PF imali ibe ngcono iyabilokhu ibhidliseka. Kufanele ukuthi asebenzise.
Umnumzana John Mushavanu usekhethe ukuba ngusibalukhulu omutsha webhange elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe.
As we celebrate these achievements, we must also recognize that our work is far from over.
Ibhanga elikhulu lamazwe omhlaba ele-World Bank seligqibe uhlelo lokuphathisa kuhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe ole-results-based financing. Inkokheli yebandla lama-Republicans lakwelemelika iveze ukudana ngomnumzana Robert F. Kennedy othi uzancintisa ukuba ngomongameli welizwe ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe umnumzana John Mushavanu ukuba abe ngusiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Umbiko lo wethulwe namuhla ngomphathi intambo yezemali umnumzana Mthuli Ncube othi uMushavanu uqala umsebenzi wakhe namuhla njalo uzawugqiba mhla ka 27 Mbimbitho ngomnyaka ka 2029. UMushavanu walile ukukhuluma ngodaba lolwesithi usabambekile namuhla sixhumane laye ngolunye usuku. Mnangagwa wenze lokhu ngesikhathi idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amane i-40,000 emkambo wensitha. Kulabanye abathi uMushavanu gasoze enelise ukumisa ukugugudeka kwedola leZimbabwe eselingasathengi lutho. Omunye wabo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho kunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Akuntshintshi lutho nxa yena engumuntu ongakhulume ngenguquko eyemthetho yakhona. Kuyafana nje lokuthi uqhashe umuntu ukuthi achayele imota efileyo. Ye siyazi ukuthi lapha sibe khona ngumuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu. Kodwa nxa engase agobe egobela imithetho yezanu PF imali yethu kayithu zibe ngcono iyabilokhu ibhidliseka. Kufanele ukuthi asebenzise imikhonto lemahawu ayeyisebenzisa esasebenza ebhenki yakhe.
Yes, yabona ukuthi idola leZimbabwe lamhla sikhuluma nje nxa sikhangele umkambo wensida likuma-42,000 ukuthi kuthengwa ngentengo leyo nxa sikhangele idola leMelika. Kambe ngakuguqula khonokho?
Ukuguqula umumo owemali yeZimbabwe kakusuwento oqondane lebhenki kuphela, hhayi lo lesiphala esikhulu seZimbabwe. Kuyafanele ukuthi bahlale phansi wonke umuntu olothando lokuthi imali iguquke, abalungisa izimpahla, abalimayo, abembayo, ingoba esingathi ngesikhiwa i-national productivity yiyo yenza ukuthi imali igcine. Ukuphunga udinda nje imarumbe angakwenza okwakhathesi yikukhulula imithetho yakhona esithi ngesikhiwa i-free market economy, ukuliberaliza imithetho isebenza kanjani, imithetho yomsika ovulekileyo esithi i-free market monetary policy. Yikho angakwenza. Okokuqala, kafanelanga adinde enye imali. Okwesibili, ufanele akhweze intengo yokuthatha imali e-bank, ama-interest rates. Owesithathu, ufanele avule imali eyeZimbabwe ukuze incintisane emsikeni ovulekileyo lama-US dollars esithi khona i-free market monetary policy. Kulalokhu angaphumeli ukuthi akwenze. Kodwa njengoba esitsho ukuthi sokufuna ukuthi abantu bahlale phansi kwenze ukuthi bavumelane ngoba sowuqondane le-national productivity.
Mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 eHarare. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lunye lomnumzana Japhet Mpofu usomabhizimusi olodumo kobulawayo.
Into ekhona Dube ukuthi asiproduce eZimbabwe. So sathatha i-economy yethu siyisusa sitayiletha ku-speculative market instead of producing market. So uyahlangana namatamatisi estridi namatamatisi ethengiswa ibox lamatamatisi yeqa abantu abangu-5 esiyagcina lekugcineni amatamatisi ethengiswa nge-$18 wona eqaliswe nge-$5. Yikho khonokho okusibulalayo kasiproduce plaza asilamagetsi aneleyo edrobheni singeke siwavula amafektari lana kobulawayo Dube kungalamanzi aneleyo amagetsi kawakho aneleyo so we are not producing. Yikho ubona kusibanje uhulumente sithi asimeni ngedola yethu leyi kodwa ngasiproducer ngabe kasikho kuona lo umuntu.
So kumele kwenziweni Mpofu?
Lapho kukhona kumele kube khona kaprovide amanzi ayaneleyo la magetsi ngoba kathi singazenge kunika $1 million ngithi hambe e-factory liyana uzayi ukuthi sebenze 3 hours Dube abantu befuna imali yabo police.
Kodwa kuyabo
into esihluphayo kathi sibuye ngapha eplazini phela ubuye eplazini la ngizalima njani ngifaka amakhabishi ami 10,000 cabbages on the ground amagetsi ehle hambe 2 days engabonakali
ye madoda
senza fake i-1 hectare ekhabishi.
So lapha Mpofu uthi uthi vela akusebenzeki yikho kujola
hayi kuyasebenzeka ezilongu thina sidimanda ukuthi sikuthole khona lokhu so kathi sekumele ukuthi sizuzeni izinto ezingavala ngoba nxa kungala getsi kungala manzi ngamafishane akusebenzeki.
Kodwa abantu njengosomabhizimusi lina kumele liyezeni lingazenzela khona yini kwenze ukuthi icina lisenze khona
kathesi manje lapha mina ngiyalima kathesi amanzi andikhuluma lami kathesi u-Wi-Fi ngilisebenzisa isola ngafaka mina i-50 kVA yesola ngafaka ngakhensa inkomo zami ngafaka i-50 kVA yesola kuyasebenzela
kodwa wabo kufuna amagesi umlilo wegesi ukuthi ube khona ukahulumente
lofunayo ukuthi ibhatiri yami selifunga ukuthi siyaziphambanisa yedula selihamba 30 seconds off
nyakuza sibile kucineni khonapho-ke singathi pho idola lisetshenziswe kumbe lisuswe kumele lihlale likhona
idola kalisetshenziswe abantu beproduce.
Umnumzana Japhet Mpofu ngusomabhizimusi olodumo kobulawayo ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esenyamandlovu eMathebeleland North. Ibanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank seligqibe uhlelo lokuphathisa uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe olweResults Based Financing RBF uhlelo lolube liqhutshwa eZimbabwe kweminyaka elitshumi lantathu. Uhlelo lweResults Based Financing RBF olwaqala ngomnyaka ka-2011 lwaphathisa abesifazana abaningi abaswelayo ukuthi benelise ukuthola ezempilakahle ngesikhathi bebeletha njalo lwathuthukisa iholo lezinye izisebenzi zezempilakahle. Uhlelo lolu olwasebenzisa imali edlula izigidi ezingama-60 amadola emelika i-$78 million lwathuthukisa njalo amaklinika ezigabeni ezingama-50 ikakhulu emaphandleni. Okhokhela inhlelo zeWorld Bank eZimbabwe unkosazana Eneida Fernandez uthe uhlelo lolu luphathise abantu abaningi kakhulu.
Over 1 million women receive prenatal care services in RBF-supported facilities.
Uhlelo lolu luphumelele kakhulu lwenelisa ukuphathisa abesifazana abedlula isigidi ngesikhathi bezithwele abedlula isigidi lenkulungwane ezilikhulu i-1.1 million benelisa ukubeletha kuhle phansi walolu hlelo. Abantwana abayizigidi labo bathola usizo lwemithi yokwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo.
Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uDr Douglas Mombeshora ucele ezinye inhlanganiso eziphathisayo ukuthi zingenele ukuze intuthuko elethwe luhlelo lolu iqhubekele phambili.
As we celebrate these achievements, we must also recognize that our work is far from over.
Ngalesi sikhathi sithakazelela umsebenzi owenziweyo, kufanele sinanzelele ukuthi umsebenzi wethu awukapheli. Siqhubekela phambili ngokuqinisa inguquko ebekhona ngenxa yohlelo lweResults Based Financing, RBF. Ngithanda ukucela abaphathisa ngolwazi lemali ukuthi bengenele ukuze singabuyeli emuva. Ngithanda njalo ukubonga iWorld Bank ngosizo lwayo phansi kwalolu hlelo.
I want to express my profound gratitude to the World Bank.
Unkosikazi Sarapia Dandare oweklinika yeRujeko eHarare uthe uhlelo lolu beluqhakatheke kakhulu kuZulu.
Most areas in Zimbabwe, the people cannot afford to pay even the fees that are charged for consultation.
Endaweni esihlala kuzo abanengi abenelisi ukubhadala imali zokwelatshwa lokuthenga imithi. Ngakho ke uhlelo lweRBF beluphathisa kakhulu uZulu ukuthi athole usizo. Uhlelo lolu lwaphathisa njalo ekuthuthukiseni amakilinika. Kwezinye indawo senelise ukufaka isola, ukuthenga imibheda yezigulane lokunye okusebenza emakilinika kanye lokwengezelela inani labongi labongikazi.
This is growing. So RBF came in and it assisted us from the little that we had.
Umgcini sihlalo wekomiti yezempila kahle eParliament uNomzana Daniel Monekele uthe uhlelo lolu beliphathisa kakhulu kulolu hlangothi.
Imali eningi kakhulu kumbe up to 55 trillion yabuphini phezu trillion. So kathesi kwaba le-inflation eyenzekale ngokandlela lele kwabanzi. So kathesi ungathiwa sokuphuma ama-development partners kumbe ama-donors enjeyabobank kuyayensituation isimo sibe from that west.
I-World Bank iphe uhulumende uhlelo lolu izolo okuyinto edanise izisebenzi zezempilakahle ezisebenza loZulu ezithi inani labesifazane abafa bebeletha lilakho ukuqansa. Laloba umphathintambo ezempila kahle uDr. Mombeshora etshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzaqhubekela phambili ngohlelo lolu. Ingcwethi zezempila kahle zithi lokhu kungaba yikuqala kokufa kohlangothi lwezempila kahle.
Inkantolo kamantshi eGwanda isikhulule izakhamizi ezingamachuma esithupha loyedwa ezabotshwa mhla ka 7 wenyanga edlulele sethe sayicala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende zingelamvumo. Izakhamizi lezi zazibotshwe ezindawonye lezinye izakhamizi ezedlula ikhulu 119 ezakhululwa ngenyanga edluleyo. Izakhamizi lezi zikhulule ngemva kokuba igqwetha lazo uMnumzana Jabulani Mhlanga owenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo likaZulu eZimbabwe Lawyers for Human Rights etshele inkantolo ukuba ubufakazi obulethwe ngabatshutshisi abuvezi ukuthi izakhamizi lezi zilecala. Asenelisa ngokuxoxa lomphathintambo ogatsha lwezokulima uMnumzana Anxious Amasuka njengoba ucingo lwakhe belungadotshwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe uMnumzana Nhlanhla Ncube oweFreedom Alliance.
Isinqumo lesi sisibona kuyisinqumo esiqondileyo esihambisana lokuthi abantu kumele bathathe umhlaba bahlale. Manje nxa kuyikuthi kunikwa abantu umhlaba kube sokusithi abantu abathathe umhlaba vele kudala baphinde bawuthathele. Kuyabe sokutshengisa ukuthi kusho ukuthi uhulumende ukuthatha kwakho umhlaba kuvele kungokwepolitika isikho kokuthi khona kusizwe uZulu. Bese sibonga ke inkantolo ukuthi ithi bamsula laba bantu. Yikho velo bekumele ukuthi iwutsho khona lo.
Sibona ukuthi ebantwini bonke abake babotshwa endaweni ezithiyeneyo kukhanya sengathi akula asebetholakale belecala. Lokhu kungabe kusichoni ke nxa sesikhangela obekusenzakala elizweni konke lokho.
Iye kutshengisa ukuthi vele uhulumende nguye wephula umthetho elizweni. Abantu babambe umthetho kodwa uhulumende nguye owephula umthetho ngoba khona lokhu ukuthi abantu babe bebotshwa bengenzanga lo. Kuyatshengisa ukuthi khona uhulumende uyabahlukumeza abantu akenzi ngendlela eqondileyo.
Kodwa sizwe uhulumende esithi yena ukubotshwa kwabantu laba akulunganga esithi hayi uzamisa ukuxotshwa kwabantu endaweni abakade behlezi kuzo.
Ye uhulumende uluma ephozisa for kancube. Kukhona umuntu othi akuncebe ungathi uyakhala kube nguye segijima phambili azokumbambaka. Yikho khona lokho okwenziwa nguhulumende khona lokho. Uhulumende kumele ame eqinisweni. Sizahlala sikutsho vele uMgabe wayethumela abantu babuye bazolitshaya. Uyathi nxa esuka lapho abe aphume ku-TV kumbe ku-radio engumuntu okhuza kodwa umsindo wakho unuphehlwe nguye. Yikho khona lokho esikubonayo khona. Sicabanga ukuthi kuzaze kufike lapho uhulumende njengoba sibhizi simdonsa indlebe simchuka azaze acine elalela khona ukuthi ayekele ukuhlukumeza uzo.
Umnumzana Nhlanhla Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelelo we-Freedom Alliance ubexoxa ecingweni la Studio 7 eseSouth Africa. Ingcwethi ezicubungulayo zombusazwe zithi akulampawu ezikhomba ukuthi amabandla aphikisayo engasusa elibusayo elezano PF esihlalweni njengalokho okusanda kwenzakala kwele Senegal lapho umholi webandla eliphikisayo umnumzana Bassirou Diomaye Faye anqobe ukukhetho lokudinga umongameli. Abanye bathi bebethembe ibandla le-TRPC ukuthi linqobe elezano PF kube nombuso omutsha kodwa usathembisi njengoba seliyiziqa ezithile kulandela ukuchiywa ngowaye ngumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa. Ucubungela lolu daba usithandekile Mhlanga oxoxe lo mnumzana Freedom Morechu umgcini sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kubandla lezano PF kobulawayo endawonye lo mnumzana Pasho Svanda ilunga lehlangothi lwe-TRPC olukhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba onguye osungula ingxoxo.
Njengomkhokheli wakwentanga ku-opposition eZimbabwe kuyasijabulisa ukuthi ilizwe elinjengeSenegal okokuqala likwanisile ukuthi libeke umuntu ongumfana omncane. Isizwe seSenegal sizamile ukumbeka ejele bazama ukubathathela iphathi njengoba lisazi ukuthi iphathi yabo yamiswa. So into enjalo siyasikhuthaza kakhulukazi nxa silinganisa lalokho ongani kwenzakala lapha ekhaya ukuthi siyatshontshelwa ama-MPs, siyatshontshela iphathi, siyatshontshela konke bhatiya.
Litshontshelwa ngobani?
Umuntu uyakwazi ukuthi ibandla lezanu PF lelitshontshela ibandla lethu lelakhipha ephalamende singabanye singama-MPs yilo elibambe amakhosi yilo elibambe izeki lisebenzisa abantu ababehlezi bezithi bona ngabe-TRPC kodwa sisazi ukuthi kabasoke-TRPC ngoba kuseZimbabwe kuphela ukuthi umuntu uyavuke futhi nganingebandla lethu ngakho-ke sengikhipha abantu inkantolo uyavulela umuntu ayezinto enjalo kuseZimbabwe kuphela ukuthi inhlanganiso ebona ngezokhetho muyela amaphepha abantu ababili besithi bavela ebandleni elifananayo.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mrech.
Nobongela abantu besenegasi ukuthi lekhethe umuntu omutsha elibutalangaziakhonsidaidifi. So aso nto esingathi yinto emangalisayo izingathi njengezimbabwe sithola ezilise emaprezidenti ka-Europa Cup. La mali akhona ngathi esawusentibirere langaolizinto eprezidenti ngayo ngabafana abancane nabo. Lathi njenge-ruling party ayisikho ukuthi asifuni abafana abancane. Kusho ukuthi abantu abadala balowizo yenithi nangokukhula ubudabu phansi siyafisa ichansi yethu futhi kuqhaphe dathi kubuze asilaphendeli lakolokho ngabeyiphathi ngama-MP zabontanga ngamaminita zangabontanga ndawonke umzekeliso kazelenski layo wangene ngumfana omncane lodwa khangela ama-repetitions akhona sebhukisa wabhukisa abantu mali e-Ukraine e-experimenta ngelizo solo kade kutsho ngobaba umfoti lapho pasho ukuthi bayatshontshelwa kuze bathinithini no betshontshelana ngenangokwabo kanti bamkhethile ngoba olecapacity bamkhethile ngoba olombono but okwethu okwalapha kade kuzalwa eZimbabwe ulida oyobhotheni wakhona ubengenambono ubehambe sakhumuzi kumbe ngabayathinzi kakhe uphinde ibalekile iZimbabwe angeke asithembe into enjalo.
Mnumzana Sibanda ungathini ngamazwi kamnumzana Mrech?
Okubalulekileyo abantu kumele benzise ukuthi izani hlizindana ukubulala i-opposition and lokho bakwenzekile akukho kutho bakwenza futhi ngo-2018 sebekuphindile futhi ngo-2023 kusemnyakeni nalo kuyabahlutha ukuthi kathi kungani ipolitika esuka kuthi esimalaphana and I can tell you ukuthi kathi sibazihlutha ukuthi uchamisa esuka lapha uyenzani ngoba izanu into eyazeke kubhizika yikho upresident santoshaekuthihayi thina sihamba nyovane sangena nyovane alithiboni ukuthi ibulala i-opposition indlela kodwa ibulala impilo zabantu ibulala isasanentsha ibulala ilizwe ibulala yonke into kubhizika lokho kubona ngenzondo kodwa ebantwile ukuthi hayi
nanso-ke indaba mnumzana Mrech. Umnumzana Sibanda uthi wethesa umlando ibandla lezanu p f
bangana bonawo ngabo abantu abangelambono abalamehlo kodwa bengelambono abangamagovu bafuna ukusebenzela izithu zabo bethole izimali bethengabakuthengayo entweni yabo le bengafaki abantu phambili bengafaki izanu p f.
Mnumzana Sibanda, ibandla lakho lingenelisa ukuqoqa abantu ukuthi bengene yini ezitaladeni beyitshengisele kumbe ukuvota ngobuningi babo bayenze lokho kwenziwe ngabantu beSenegal yini kumbe kulokwesaba eZimbabwe
bazama abakuhulumende abaphethe ukuthi beswa kuvalo besethisele bathumba abantu bekhalapha abantu bezele njengoba ngangingathembisa ngoDisemba laphana ngathi uhulumende ngaqhubeke senza so sizabhikisha sizangena efredini sengakutho ukuthi kalepha abantu abalinde size ukuthi umongameli Tlamisa uthatha ngathi esisa ngathi uthinto lukhona lusendleleni bengokutha isisa ukuthi sikwenze kungokudala kuyabe kungabantu bezimbabwe bezele ukuyaradiyeni sibeeselebrata bekholisa sesiliphethe ilizwe ngiyabonga
mnumzana Mraj ubona ingani ibandla lezanu PF lingavuma yini ukuthi ngempela linqotshiwe linganqotshwa
izanu PF ngenxa ingena ekhethweni ingena ikwazi ukuthi impumela iphuma njani izanu PF izaqhubeka ibusa akula ephoyisini ezimiseleyo ukuthi ifuna ukubusa okwabo ukudlala amadoda khona ukuthi abakwenzayo thina siqhubeka phambili ngokwakha ilizwe sibevuzeni esikhothana ngumongameli evision 2030 and siyakwazi ukuthi izithembiso ze-ekazini yabantu singakhontinua sizifeza ngo-2028 jayena futhi ama-elections intangele ene-future njengophasho so ngikhangela ukuthi ngabanye abantu esiyekuse kuthi bezijoyina ebandeleeeikathi kumele bezijoyina i-winning team.
Uyakwamukela yini ukunxuswa mnumzana Sibandi?
Hayi kuswa umthanyelo omuthi kanyela ngile umthanyelo omdala kungakhathalekile ukuthi umthanyelo omdala wazi amaguma wonke omuvi yebo ye kuthiwa indlela ibuza kwabaphambili but hayi sifuna ukwathi iZimbabwe thina ukuthi loba ngubani eyangena kukhathalekile ukuthi unganani ubani amaZimbabwe ngitshengile indawone ngaphansi kukapresident Tlamini.
Lo ngumnumzana Phasho Sibanda, ilunga le-CCC kuhlangothi olukhokelwa ngumnumzana Jameson Timber obexoxa endawonye lomnumzana Freedom Mureju webandla leZanu PF losithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Kweziphathelane leMelika, inkokheli yebandla lama-Republicans iveze ukudana ngomnumzana Robert F. Kennedy othi uzancintisa ukuba ngumongameli welizwe. UKennedy wayelilunga lebandla lama-Democrats kodwa wasuka nyakenye esithi ufuna ukuncintisa ezimele. Abakhala kakhulu ngokuncintisa kukaKennedy ngabebandla lama-Republicans ngoba uKennedy elembono ehambelana labo. Kodwa abakhona abathi njengoba wabelilunga lebandla lama-Democrats uzathathela amavoti umongameli Joe Biden ngoba kulokukhonana kokuba usegugile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazwe omnumzana Mkhululi Ndabambi saqala ngokumbuza ukuthi ubona uKennedy ethathela uBiden amavoti na.
Uyazi ukuthi abakaTrump labo futhi kande bakhala ngakho khonokho. Kukhanya undodalwana wafuqelwa ukuthi angene ukuthi athathele uBiden amavoti. Kodwa kanye ekusini le sibe yibhumarengi ngoba there's a lot of people who are unhappy ukuthi uTrump uzangena kuwhite house elibhagethi enjiyana njalo abanye lo babemsupporta abanye they're tired bathi hayi we don't need itebulensi le indoda that he brings. So u-RFK nge-Kennedy name lokuba li-Democrat and lokuba yi-free spirit for ukhulumela you know free access to ama-recreational drugs and stuff like that njengomuntu layo vele kuyimpilo yakhe kumbe kwakuyimpilo yakhe. He's supposed to take out a chunk of liberal voters who vote Democrat. But into yakhona kanya abangamthabeli uTrump kanye nguye abaya kuye ku-RFK nguye ngoba nguye ungani ukhuluma into zama-conspiracy ezingazwakaliyo and then esesiba ngumuntu lwana olama morals are loose. As it is, amaphandisi athi hayi it's not a given ukuba uthathele uBiden.
Singabona sebe bathathu ababe bencintisa kungakusitshoni kumbusazwe welemeli.
Angithi yena uRFK ugijima ngetikiti le elama-Democrat kodwa ngasoze amudle uBiden. I-Democrat ticket izathathwa nguye uBiden. U-RFK sekuzamele adinge enye indlela kumbe agijime e-third party kumbe e-independent. Ama-voters amaningi by now asedecidile amaningi asedecidile. Trump nguye olokhe bangumsindo kodwa ama numbers akhe akakhanyi. Bebequestiona nje ukuthi ngoba there's been this theory ukuthi Americans love rebels, may they love the underdog. And uTrump ubesekhanya engumuntu under pressure, kanye ngani bamgidimisa, he's got 85 cases. So bebesithi that would turn public sympathy toward him, ukuthi bethi hawu kanti bamenza noTrump. Kodwa akula evidence ukuthi abantu bamzwela.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe leMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana khonapha kweleMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli eliyithumele ngeWhatsApp.
Laba mele bamabandla abusayo babe sefollows mabethi report ka Nervous Mumba ayirongo bona bayakunanzelela ukuthi iZanu PF yawina ngokubhinya ama election okuqala kwakune phase okwesibili babengavuma idiaspora vote okwesithathu babevimba wabadla sakhe wathabe wabulala yona le ANC yona manje ecotsha amaZimbabwe agcwele kwelizweni lawo abayenza inhlekisa ezibhedlela manje eSouth Africa ababafuni but ngapho bafuna iZanu kusini abantu bezimbabwe bahlangane balwela lo mbuso lo bawukhiphe owezane yabonga ngumasenga kobulawayo iphumule emadukini
Studio 7 Studio 7 linjani hhayi siyaphila sonke linawo lonke abantu bakithi hhayi akukho kubizi sithi sizama ukuthi sibike ezinye izinto engaze zisihluphayo la Studio 7 ngiyadinga umntwana okuthiwa ngokwamalondo ubehlalele 7 ukuthi inumber isayazi unini ubehlalele 7 manje umalondo watshona so umntwana kasimboni nalowo kade ehlala lo malondo asimboni ngoba o-anti bakhe bayakhala bafuna ukubona lo mntwana angazi ukuthi singamthola njani ukuthi unina uyise wakho wayengumalonto wayehlala lo Jethro e-7 sanga ukuthi sihlawut phakathi kwa-John Brandy sozethi esinye sesiutombandi siyanayo endaweni kakokulo lokuzayo kamandela lapha ayehlalela kompa so ngicela ukuthi linga-advertisele linto ukuze umntwana loku simdinge simthole bona abafowabo abakhala ngayo lobo-anti bakhe ukuze lathi sizwe ukuthi usaphila kahle yini bayahlukana khonapho ukutshona kwalona umfana basangababuya ngobonana lathi asisambonanga ngoba obhuti babakha babadala kwakuthiwa ngusijindi lo kuthiwa ngusabongi lo mkhethwa wonke lawo mangaye baze ngasitshela sibabayaziyo bona ayebazi labo abantu esidinge mina ngise-13 kuRoodfield
njani kustudio 7 njani siyabonga abantu siyabonga izintaba sele ukuthi sike sikhumbuze lamanani governmental organizations aholisa ukudla ukuthi this time kufanele bethintele abantu emadorobheni ngoba isimo ngathi asikho right lapho ngasikhangele lapho indlala ekhona lapho obulawayo lapha kunzima indlala yamanzi nendlala yokudla abantu abaningi abasebenzi anti industry yavala okubulawayo siyacela ukuthi kubanjwe ama-non governmental bengakuthathi kube ama-projects ezanu ngoba babe sebeholisa labo cela kube strict CV abantu lonyaka lapho emathawni kufanele baholiswe lapho ngoba lingabona izidumbu lonyaka so ndlala le
salibonani salibonani kustudio 7 salibonani ugumbo lokhuluma ebhinga ngale kodwa ngisejobeki manje mina nginokudana ngezikhulu zethu lezi ezani hhayi bayonthi into yonke ilizwe lisale lingalalutho nozibhedlela siyahlupheka hhayi ayi mina vele akulampilo lapha eZimbabwe la hhayi kusasa kayikho total hhayi laba abantu balesihluku madoda hhayi senzeni njani hhayi laba abadala angazi ukuthi banjani abalazwelo abafuna ukungcwaba mpela intsha yonke soka kusela abantu abantwana basiphi ephila ngotshwala kuphela ngenxa yokuthi abanye abasebenzi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Good Life Talk lingakhohlwa uhlelo lulandelayo namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukunanzwa kwenyanga yokugqugquzela intuthuko yabesifazane Women's Month. Singakahlukani wathi sikhangele izindaba ebezikhokhela. Mnumzana John Mashaba nosekhetho ukuba ngusibalo khulomutsha webhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe. Okwanamhlanje sigqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTaboka Ncube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.